Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 13 kuNcwabakazi 2022. Igama ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Kubotshwe ilunga lezanu PF eMutare lisetheswa icala lokuthi uRobert Mugabe wayebusa ngcono kulomongameli Emmerson Mnangagwa. Amapolisa avimbe ibandla le-CCC ukwenza umhlangano walo eChipinge namuhla. Kuhlandla lokuzilibazisa sihamba leqembu lekhanda mhlophe liphethe ingoma yalo entsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubotshwe ilunga lezanu PF eMutare lisetheswa icala lokuthi uRobert Mugabe wayebusa ngcono kulomongameli Emmerson Mnangagwa. Amaphepha phambi kwenkantolo aveza ukuthi umsolwa nguMarco Masarira oleminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu lambili 32. Wabotshiswa ngusomabhizimusi uMnumzana Isawu Mufumi laye olilunga lezanu PF. Amapolisa athi uMasarira wathumela umbiko kuWhatsApp yezanu PF esithi uMugabe wayengumbusi olalela izikhalazo zabantu okuyinto athi kayenziwa nguMnangagwa. Ngakho amapolisa athi uMasarira wathuka uMnangagwa ngokumqathanisa loMugabe. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe uMnumzana Zenzele Ndebele.
Kuyahlekisa njalo kuyamangalisa ukuthi umuntu angabotshelwa ukuthi ethi uMugabe wayengcono kulo baba uMnangagwa, ikakhulu nxa umuntu wakhona elilunga lezanu PF, ngoba ubazi bonke bobabili mhlawumbe yaqathanisa lapho ebona ukuthi bazi ngcono ngesikhathi sikaMugabe. Kodwa njalo kusitshengisela ukuthi mhlawumbe kukhona okuba okukhona esingathi i-factional politics phakathi kwezanu, lapho ukuthi njengoba sesizayakwenza ukhetho lolo lwa next year, bakhona abanye abezanu PF abangathabanga ngombuso kaMnangagwa, bafisa ukuthi nga kukhona okwenzakalayo. So kuyasitshengisela njalo khonaphana ukuthi bebodwa nje abavumelani, njalo ababoni ngasolinye xa bekhangele umbuso kababa uMnangagwa.
Kodwa kungaba kuyikwehlukana kwemibono kuyikuthi kulabantu abachiyeneyo ababasekelayo, kumbe sithi uMnangagwa lomunye kungaba nguchiwenga yini okuhlala kukhulunywa ngaye, kumbe ngabantu bebandla nje abangaboni nje ngasolinye kungayisikho ukuthi kulabakhokhela ababasekelayo abadonselanayo?
Well, so kuye sezwa ukuthi khonaphana kwizanu labavumelani bakhona abanye asebefuna ukuthi nga ubaba uChiwenga uyathatha ebe nguye upresidenti, bakhona abasekela uMnangagwa. So ukungazwanani kwabo ukuthi ngokuthi bakhona ababasekelayo ulibali njalo ukuthi kusiya kubo okutoka lapha izanu PF izaba inde Congress, okuyiyo i-elective Congress emele ikhethe umkhokheli wezanu PF ozakhokhela for iminyaka eyi-5 ezalandela, ngoba ngo-2017 akusazanga kwaba the Congress. So since uMnangagwa wangena ukuba ngupresident wezanu lelizwe kakakhethwa i-Congress. So khonokuthana lakho kuqakathekile, ngoba that means if uMnangagwa angaphela i-constitution yeZimbabwe ithi umuntu kumele ibe nama-terms ayi-2 ayi-5 years. So ngokukhangela i-constitution yeZimbabwe item kaMnangagwa yokugcina le, but ibandla lezanu alilawo ama-2 terms wona lawo. So ukuthi uMnangagwa angafika u-Congress ekhethwe ebe ngupresident wephathi, akusoze kwenze yini ukuthi izanu iqalise ukuthi hhayi njengoba ekhethiwe asamnendeni i-constitution le simnike ibeke enye ikhemu ibe ngekhemista. So khona kuyana nako kuya-create ama-factionalism, i-confusion phakathi kwezami ngoba bazama ukuthi bebone ukuthi umuntu wabo lawo uyangena esikhundleni.
Abasekeli bakaMnangagwa bathi ubusa ngcono ukwedlula uMgabe. Singatsho njalo yini nxa sikhangela ukubotshwa kwabantu bonke laba ababotshelwa amacala ayetshona ebotshelwa abantu ngesikhathi sikaMgabe?
Uyazi umbuzo lowo kuba nzima kakhulu ngoba kufanele kubuze ukuthi yiphi inyoka eluma ngcono, i-Black Mamba kumbe i-Cobra, ngoba zonke zinyoka ziyaluma.
Umnumzana Zenzele Ndebele uhlaziya ezombusazwe. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ubengadobhi ucingo lwakhe. Ibandla le-CCC lithi amapholisa avimbe abasekeli balo ukwenza umhlangano esigabeni sekondo eChipinge namuhla esithi bebelakho ukubangela udlakela ngoba bake bachaya abasekeli bezanu PF kulinda wo. Amapholisa athe njalo ibandla leli lehluleke ukulandela umthetho ekuceleni imvumo. Kusasa khona umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukwenza umhlangano enkundleni yemucheke emaswingo. Ukuvinjwa komhlangano we-CCC namuhla kuza ngesikhathi ibandla leli likhala ngokuthi amalunga alo asehlukuluzwa izanu PF phambilini kokhetho. Lithi umzekeliso osobala ngokubotshwa kwamalunga alo edale lephalamende abalisa umnumzana Job Sikhala, uGodfrey Sithole kanye labanye abalishumi lantathu asebele nyanga ezimbili bevalelwe ngecala lokuphedla udlakela enyathime eChitungwisa. Sixoxe lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lelunga le-CCC umnumzana Abednego Bebe onguye osungula lingxoxo.
Izanu iyabona ukuthi besiya kuma-election ngo-2023 sokufanele bethusele abantu be-opposition ukuthi bavume kumbe balandele abafunayo. Yikho sebebuya le ndlela yokuthi khona baqalise ukubopha abantu ukuthi labo bantu abasapota i-CCT bangabona sokubotshwa osikhala abangama-MP sebezakwethuka. Into esobala leyo ayidingi ukuthi uhambe esikolo ukuthi uyayibona. Umuntu ofanele ukuthi abotshwe avalelwe angisho ibheyili umuntu okubonakala ukuthi ule capacity yokuthi uzabaleka bathule bemdinge bemswela. Kodwa umuntu oyazakalayo ukuthi uhlala laphana kasoze kabaleki ngenxa yokuthi egele ku-congestion, egele kule ndlala, egele kakhulu, kugcwele kakhulu. Why nithatha umuntu ongekabaleke liye ukuthi khona liyancitha ibheyili? Nabo ukuthi ilandele umthetho. Izanu kayilandeli umthetho. Ziningi into engingazibalisa nasezimfunda ezitshengisa ukuthi izanu isibambelele ngentambo eqhamukayo ngoba bonile for 42 years. Ilizwe liyinhlekisa ngenxa yezono zabo. Ilizwe liyinhlekisa ngenxa yokona kwabo. Ilizwe liyinhlekisa ngenxa yokwehluleka kwabo. Namhlanje ukuthi angabuya bazazitshela okunye okungcono oJoseph. Hayi Chuma bambana kahle lithi kathi lahleka ngabo.
Naso baba Chuma.
Mina unlike umfowethu othale ekhuluma engani ekhangelela phansi mina kanginezi njalo. I respect your opinion yakhe, I respect umbono wakhe, njalo ngiyarespect inkulumo yakhe. Angisebe ngapha ngathi mina ekhulumile ngithi kona I have said nothing, lots of words and said nothing. Khonoku yikho okuqala ukuthengisa khona vele yona ile problem ndingamaze Zimbabwe ngoba wena kawufuni ukuzibambile ngokukhulumileyo, ufuna ukusola kuphela but anyway, awulivile nathi mina angisho umuntu ebekhalide njalo yokuthi kona nathi ku-discussion ngiyichangelele phansi ukuthi wena ukhulumeni. Nxa ngingavula indaba ngiyakho ukuthi hayi lokhu akuvelela ngokuphela. Ngiyabe ngikwazi nawe ukukhuluma umbono wakho ngendlela obona ngayo. Bese ngisiyayo ukuthi ekuthini But I'm not freedom in Malawi. As well as everyone, when someone says there's freedom, you are not free to come and kill me or to come and beat me up or to come and do things. If freedom must be guided. If freedom, I think it's about criminality. I'm a criminal element. Why would a lot of other people see members? Tobacco before the court. But yet they are activists and they are being divided by campaigners. They have not committed any crime. They will only come before the court not to be considered to be treated.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla leZANU PF obexoxa endawonye lelunga leTRIPC umnumzana Abednego Bhebhe. Ugatsha olubona ngokuqhutshwa kokhetho kwele Kenya luthi alukaqedi ukubala amavoti okhetho lukamongameli. Kodwa luthi amanani ebeseliwaqoqile namuhla akhomba ukuthi umnumzana Raila Odinga nguye osihamba phambili nge-54% elandelwa ngumnumzana William Ruto ole-45%. Kubike iReuters. Kodwa akukabi sobala ukuthi ngubani ozanqoba phakathi kwababili laba, nanku phela sokubalwe amavoti ayisilinganiso samachumi amabili lasithupha kuphela ekhulwini i-26%. Okwamanje siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo Loveness Voice. Ingcithi kwezemidlalo yokuzithokozisa. Yena uthi wafunda ubuciko bakhe amakhosi theater kobulawayo. Sihlaziya ukuthi umuyi uKhonti Mhlanga wayeyisiphathamandla saleyo ndawo obekwe ngomgqibelo odluleyo waphathisa njani abesifazana kule ndawo.
Ukuthi ngingathi mina uKhonti Mhlanga kungasuye ngabe besingala direction. UKhonti wathatha abantwana abaningi ababese elokitshini ama-youths ababengalalutho lokwenza really, wabafundisa into eziningi kuqalisa kukarate, i-netball, i-dancing, i-singing. Imakhosi was an arts academy, which is an arts university. Ubufunda into yonke eyenzwa ngama-professionals at the higher levels. Wafundisa ukuthi u-acta njani phambi kwe-camera for i-movies, ama-movies, i-dance, i-music, anything. Ukutravela sisiya konke emazweni, amazwe amaningi kakhulu. Wasifundisa ukuthi umuntu wonke ule talent. He was very patient with everyone. Kwakulabanye oyabu ngapha esikhiweni okuthiwa ADHD, kulabo Down syndrome, kulabo umuntu wayengumuntu. Kwakungasasingafaki ama-labels. Kwakungala ndaba lokuthi i-IQ yakho imenjani, umuntu wonke wayele way yoku-acta afite ekwi-acten. Wayele role. Everybody was equal. Sasingabonani ngani lo umuntu ungcono kulo munye. UKhonti wayencedisa ukubhadala i-rent. The world don't know. Abakubonayo bakhangela abakwaziyo abafuna ukukhuluma. Mina ngwami ayanzange ngibe le opportunity yokuncedwa ku-school fees, but kuningi anginceda ngakho la. Ngangibona sibili abaningi bebuya ukuthi amanzi ami sevaliwe, amagetsi ami amnike, i-rent amnike, i-school fees amnike, i-uniform yami sincane amnike imali. Kuya yangibamba kakhulu enhlizweni ukuthi this person ube lenhliziyo enhle kakhulu. Inhliziyo enhle kakhulu. And wayekwenza quietly. Wayengahambi around ekhulumetshela abantu ukuthi eli yangibona ukuthi ngiyenzeni, liyangibona ukuthi ngiyenzani. Wayengayenzi njalo. So kukithi ke ama-artist awemakhosi abunjwa yimakhosi ukuthi sikhulumeni iqiniso lokuthi sancedwa njani. Iningi lethu siku-diaspora khathesi. Abanye base-UK, USA, Canada, Germany, Austria, everywhere. Sikhona le because safundiswa ukuthi la uyakwanisa ukuhambe la wemazweni.
Yibaphi abesifazana abalodumo kuma-arts sikhuluma kanje abagoqela abanjengawe sesikhuluma ngabasekhaya kumbe kwamanye amazwe?
Baningi, abanye they are just rebuilding themselves back again, especially UK. Kulo Mambo Kazi, uNS Mashusha, kulo unkazana weMavithikazi, uStudu, uKumbuzi Mazile Mguni use-UK. And then uSandra Ndebele ngabanye laba abadlule emakhosi lapha wakhulela wabunjwa yi-IASA but labo babencedizwa yimakhosi. Wasebuya njalo uSandra wazosebenza le makhosi thina ngesikhathi sesisuka eZimbabwe lapha engakayi kuba lapha khona manje. UBiata Mangethe osowasichiya uBiata sizoyenza i-documentary ekhuluma ngomakhosi ukuthi omakhosi ngobani. I'm not a spokesman kodwa mina ngokwazi kwami njengoba ngili-artist le makhosi inhliziyo yami ingitshela ukuthi yikho sizakwenza ukwenza a true legacy of imakhosi sibambene njengama-artist wonke akhulele emakhosi. Abaningi abanye ababuya emva kwethu angibazi ngamagama. Okwamanje ngingakhuluma abantu abanjengabo Joyce Mpofu ababesebenza le rooftop elokuzen ubenza o-theatre in the park down eHarare. Wadlala kubo Stitcher, wadlala kuma TV shows amanye amaningi. And then uPriscilla Sithole wayengu-director, wazokuba kubo filming, abantu abanjengo Sikhangele, uSikhangele Ngwenya, uThembi angaze kugcineni lapho kwakunjani but engikwazi ukuthi waba ngunkosikazi kwakho umhlanga but ube li-actor lemakhosi. Bonke labo ngama-female, not just artists but also producers and directors and managers of many things abasuka bagcina sebese kubo ZBC lakwamanye ama-companies.
Leyo-ke kwingxoxo loLoveness Wesa, ingcwethi kwezemidlalo yokuzithokozisa esixoxelayo ikhonapha eMelika. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, yizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga uSithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali chona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mandla Nkomo, isizalwane seZimbabwe esihlala eKenya. Wokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, ngiyabonga kakhulu Chris ukuthi ungifake kuhlelo lwakho. Ngiyabonga.
Ungasitshela ukuthi sifundo bani esingatholwa eZimbabwe kukhetho lolu holwe Kenya?
Ye, ngibona ngani izifundo zimbalwa Chris and singakafiki ekhethweni kulento engibona ukuthi eZimbabwe maybe sihlala siyibalekela siyivika kodwa ingasisiza. And indaba yokuthi eKenya akula party eyodwa and ehlala ikhona sonke isikhathi ngaphandle maybe kweKANU which was the independence party. But amaparty manenge eKenya and isigaba lesigaba uzathola ukuthi kule party edominatayo kuleyo ndawo. Indawo ezinjengabo uGambani uzathola ukuthi kule Wiper Kalonzo Musoka and then ungakhangela you know eWestern kule party zabo Odinga iODM and then kwezinye indawo kulabo Ford Kenya kulabo Msalia Mdavadi lama party abo ANC. So indawo lendawo ile party yayo, lokho kuyanceda ukuthi abantu bezizwe be represented kumbe belabantu ababamelayo. Then uzathola ukuthi phezulu ngale kwenziwa ama coalition. And I think the last maybe four elections are in Kenya. abebuswa ngama-coalition alamaphathi amaningi. I-Jubilee yiyo kade i-governing party for the last 10 years is almost not in existence but has been absorbed into the current Azimio la Umoja configuration. So khona kuyana kuyanceda ukuthi amazwi abantu kumbe izikhalazo zabantu zingahamba uma ngomude ukuze ziyethola umuntu ozimelayo ngoba amaphathi a very centralized. I-experience yethu eZimbabwe especially kwelakithi on the western part of the country uzathola ukuthi ngoba sibalutshwana awethu amazwi agcine engazwakali kuhle. That's the first lesson. Esibili isifundo is i-campaigning. Lanxabe kule official campaigning time ephiwa abantu kodwa unanzelela ukuthi zonke inhlangothi zombili ezizwe ezihamba phambili zaqala kudala ukukhampena bebesiba lama-rali yonke indawo. And into yesithathu engiyibonileyo yukuthi abasakazi ngoba kulama-TV station amaningi lapha eKenya bebezama ngamandla wonke ukuthi wonke umuntu uyaphiwa ithuba lokuthi afake umbono wakhe and ama-rali abawenzayo abelandelelwa ezintatheli nje phose ilizwe lonke kungela lapho ngathi hayi laba sebekhetholwa buhlangothi kumbe bayavimba abomthetho amapholisa lokunye which is the fourth thing bebekhanya bevikela wonke ama-rali and wonke ama-candidates abekhanya elama security details. Of course lokho kungaba ngayikuthi omunye bengumdeputy president and then omunye ngiformer prime minister so ngomthetho vele okufanele bethole i-protection but khona kana bekunceda ukuthi bekungelandawo eKenya kulolu khetho lwa this year bekuthiwa akuhanjwa nxa ugqoke enye ikhala kumbe njani.
Ngendlela uqhutshwe ngayo ukhetho ungathi yindlela ebalulekileyo na
ukungabi lobudlwangudlwangu kungaba lezi zathu ezimbalwa Chris kodwa ngibona ngani nxa sithi siyananzelela even ngesikhathi sokukampaigna khona kuyano ukuthi ama-candidate wonke abevunyelwe ukuhamba yonke indawo kungelama no-go area khona kuyana kuhle kwafaka nje umoya wokuthi sizahlangana ku-ballot hayi estikini sishaya isibhakela mbe sijika amatshe.
Lo ke bekungumnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe esihlala eKenya ebesixoxelayo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngoChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale.
Siyabonga Chris. Nansi impumela yemidlalo yeKhosilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Cranbourne Bullets 0, Ngezi Platinum 0, Chickening 0, Harare City 0, FC Platinum 0, Black Rhinos 0, Highlanders 1, Herentals 0. Honga ngokuthi imidlalo yonke yomine yomithathu. Phakathi kwemidlalo yonke yomine iHighlanders yiyo ehlohlileyo kuphela. Kuphume igoli elilodwa kuphela zwi emidlalweni emine namuhla. Sizigqibe ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba leqembu lekhanda mhlophe lona eselethule i-single yalo entsha. Isihloko salingoma sithi laxatshaniswa yini nango umholi weqembu
salibonani obingelela ngoxola Ndube from a Plumtree esigabeni sasekhanda mhlophe. Ya kusho ukuthi le album ngikhiphe nginomfowethu uDudlin Dube ngokusebenza ukubambisana naye bahlahle besikhuluma ngamasonto ubana amasonto aqhubeke bambana ngoba sayisa nakha amasonto edilika ngelockdown ngama lockdown ngoba umhlaba wonke bovali so ngemva kwesikhathi amasonto azange sabuyele lana kwaba khona amanye amasonto adilika so that's why sicula ngamasonto
ukuqala yini lixhasana lo Dudlin kumbe selike labambisana
ye umfowethu uDudlin sike sabambisana futhi ngo 2020 sayenza enye i single track yayisithi ngikhathele futhi kahlahle sesilama single angu 2 singu 2 njalo into engayitshela abantu ukuthi ikhona i-album esizobabhizi ngayo nje ekuqaleni komnyaka lo ozayo uJanuary sobabhizi kodwa leyo album iyabeze kuphuma ngo-April
abangathanda ukuthenga umculo wenu balithola njani
abangathanda ukuthenga ama-CD wethu siyatholakala kunombolo 80 plus 27 88 4 88 21 nakufacebook page njalo siyatholakala ukhanda mhlophe uXoli ungasidinga nje lapho siza kuphendula ngokuphangisa njalo nama-bookings siyabhukwa khona lapho kufacebook page ungakhuluma nathi siyabuya sizokudlalela umcimbi
abalandeli ke ubatshiyela waphamazwi
ngithanda ukubuka kakhulu kubalandeli since basixhasa from siqala kuzofika usuku lanamhlanje beloko benathi ngithanda ukubuka kakhulu ngithi qhubekani lingapheli amandla
Kanda mhlophe ihamba ke lapho lo Dudlin Dube besabela ke kamnandi besigqibela uhlelo lwethu siziphethe ngebezihamba phambili kubotshwe ilunga lezanu PF eMutare lisetheswa icala lokuthi uRobert Mugabe wayebusa ngcono kulomongameli yemasoni Mnangagwa amapolisa avimbe ibandla le-TCCC ukwenza umhlangano walo eChipinge namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona njalo ezosuku kusasa. Olivalelisayo nguNtungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.